kuqinile ukuthi izindatha zonke zikahulumende ziyemukela imali lentsha izinto ukwenzela ukuthi abantu babe le-confidence kumbe babe lethemba kuyo. Nxa bengasakwenzanga khonokho-ke abantu sebengayithathela phansi bayithathele bekhangela ngelinye ilihlo ukuthi kanti kungani bona bengayivumi. Sesibukhangelele kathesi-ke ukuthi ama-passport le-petrol le-diesel lawo wonke lamafutha isenelisa ukuthi siwathenge ngayo leyo ziki ngoba nxa kungenjalo kuthi ukuthi inhlangothi ezijejeneyo zizabe lokhu ziyikhangela ngelihlo elingayisilo ngoba nxa imali ingathengi amafutha awezimota nxa imali ingathathi amapasipoti kutho ukuthi mhlawumbe abantu abasoze babe le-confidence ngayo. Kodwa-ke ingatsha zonke zikahulumende nxa zingakwenza lokho ngoba ngasikhuluma ingatsha zonke sikhangele ukuthi lalolu gatsha olukhangele ngezamafutha i-petroleum lalolu gatsha olukhangele ngezamapasipoti lalo lungafuni i-US dollar kuphela. So sikukhangele-ke sakuqaphe ngesolokhoqo lokuthi kambe amapasipoti sizawathatha ngeziki yini njalo i-petrol i-diesel i-parafina lokunye sizakuthenga ngeziki yini nxa kungasoze kwenzakale khonokho kutho ukuthi hayi iziki-ke izaba yinto ezabuya izile ngesikhathane esifitshane ngoba abantu babengela-confidence ngayo.
Wona umumo kunjani amabhanga lapha la kwezinye indawo lapho kusetshenziswa khona imali bagcina abantu ngemali yona le entsha iziki?
Kuyonalo iviki esisanda kuyigqiba la yona lesiphakathi kwayo amanye amabhanga abelokhu engakafiki esibangeni sokuthi abantu benelise ukuthi kuma-akhawunti abo kube leziki. Kodwa-ke amaningi sebekhonvethile ama-balances awe-RTGS ngize-WL imali yakuleli lizwe kwaba-ke yiziki okungangokuthi abantu sebesenelisa ukuthi bayisebenzise izolo nje ngengathengi i-airtime ngayo leyo ziki okusho ukuthi hayi imali sisebenza sibili. Lalapho ezitaladeni-ke kusesekhona ukungathembi ukuthi kuzakwenzakalani ikakhulu ngasikhangele laba abaphathelisayo ngoba yibo phela abafuqa umkhonomi ukhangele eceleni ngendlela ugcine kuhlukuluza abantu in terms of ama-rates. Sebeyihle bayifaka-ke iziki leyi siku-1 is to 21 namhlanje wayelist official rate 1 is to 13.56. So khonokhana-ke sokusivezela sobala ukuthi ekungeneni kwayo bakhona vele abalenjongo yokuthi bahle bayibhidlize bayinyathele phansi ingazi iyasebenza njengalo kade kusenzakala kuze-WL mbe ku-RTGS. Kodwa-ke isifiso sikahulumende ngasithi siyakubona uzama ukuthi ayenze imali le ibe lamandla. Sizwile-ke ugovernor we-Reserve Bank uDr Mushaba esithi yena inhloso yakhe ukuthi uzadiliza umkambo omnyama. Sikukhangele-ke sibone ukuthi uzakwenza kanjani ukwenzela ukuthi isifiso sikazulu ukuthi imali le isebenze kube njengakwamanye amazwe nje ukuthi nxa ufuna ukuthi ufike elizweni usebenze leyo mali yakulelo lizwe kumele uhambe kuma-Beirut Chain. Kodwa lapho kwenzakala-ke ukuthi abantu baqonde emakoneni khonokhana ezilongu senzakala-ke ukuthi izigi ayisoziyasebenza okwesikhathi esithi lo hlonzi izahlidilika emasinyane ngoba esikufisayo njengozulu ukuthi imali leyi ibe yimali ezasebenza ezancedisa abantu umnotho welizwe uthuthuke. Kodwa ezilongu lokhu le-black market kungela ama-Beirut Chain umuntu engenelisi ukuhamba ayetshintsha e-bank kube yiyo yodwa indawo lapho umuntu atshintsha khona imali kutho ukuthi izigi layo masinyazana nje izaphethelwa ngumoya izafana nje lenhlanga eziphethelwa ngumoya ngesikhathi yabe ngaselancedo.